leke sithande kule sibizwa ngokuthi last push sikhothe icampaign le ayifuqo ngumama at household level kube le no to nanda to that citizens ezindlini zethu njengabo mama so okungcono ukuthi ubaba nga ungumama umnitheko zecansi umbosi bana baba mina angeke ngibe ngiqhubeka ngihlangana lawo ocansini wena ungumuntu unresponsible ofaka impilo yemuli yethu impilo yesigaba sethu impilo yesizwe ebungozini so hambe register nga ungaresistanga ucansi endlini awulutholi lokhu kuze sithubaka ubaba abuze ukuthi ngoba sekaze ngabe ucansi bayamthanda ezindlini lapha njalo ucansi vela kulaba bongaphile engamtholi ucansi ubaba uzaphakama hambe eregister then ma ungabantwana abantwana siyazi ubana abaningi abale 18 years maybe ufica ukuthi kabasebenzi abaningi ngabo thiba bedlala emabridge nxa bangabafana second extra mile ngaye ngumntwana uhle umtshele ukubana mntanami ngahambe ukudla ngiphakeli nxa kuyukuthi kuyidina no dinner for you till uze ubuye le slip esibonisa ubana yaregister umntwana kuzamsuka ukuthi ngoba indlala ibuhlungu aphakame ehambe eregister ubona abantwana lapho kaliphakami umtshele ukubana akula ngendlela mina I cannot live with an unresponsible citizen ngoba ufaka isigaba ufaka imuli yami ufaka isizwe sonke obungozini so go and register if not uyasinika inotice yasinto yokuthi uyanika inotice ahambe unotice izaba forced ubana liye register it's an extraordinary option esiyibonayo njengabomama.